indaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mtwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 7 kuLwezi 2018 nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo eMelika elamaDemocrats yilo elinqobe ukukhetho lokudinga amalunga edale lePhalamende, kwathi elamaRepublicans lanqoba kukhetho lokudinga amalunga eSenate. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kalisoze livume ukwethuselwa ngumphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema kudaba lokutshengisela. Owayengumphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku umnumzana Supermandi Wanzira obotshwe izolo umiswe emthethwandaba lamhlanje wakhululwa ngemali yesibambiso. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukhetho lweMelika olwama midterms lwenziwe izolo lapho ibandla eliphikisayo elamaDemocrats elengezelele khona inani lamalunga alo edale laphansi ele the lower house laba yilo elikhokhelayo okwakuqala ngemva kweminyaka eyi-92. Kodwa ibandla elibusayo lamaRepublicans lona liqhelise inombolo zamalunga alo kudale leSenate. Lolu khetho lubone inani lamalunga edale leHouse leSenate awesifazana liqansa livela ku-84 laya ku-95. Kukhethwe njalo isizalwane seSomalia kuleli dale. Umongameli Donald Trump utshayele ihlombe ibandla lamaDemocrats, kodwa waphanga wathi ibandla lakhe lamaRepublicans lizosebenza lamaRepublicans, kodwa lingafuna ukumcubungula kasoze asebenze labo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Muzincube.
Awukhetho lwama midterms lapha eMelika alukhanya luhambe kuhle sibili kakhulu. Besibukele sonke lapha ku-TV ama-results ephuma instantly nje, uzubone nje ubuhle bakhona be-system ye-America ukuthi abantu bayavota same day ama-results athaphume khonapho ntambama. Uyabona ibubuhle bakhona sibili. Thakazelele nje kakhulu ukuthi hayi ama-Democrats thine US wasupporta kakhulu, ngathi nje mina angikhulumela abantu bonke. Uyabona ukuthi kathesi sokungani sokule balance yena leyo ukuthi ama-Democrats sibili siwabonile lapha wina kuma House Representatives and obviously baluza kuma Senate seats. Ama Republicans atholile nje embijana futhi ama Senate seats, but konoko nje ikho create ibalance sibili ukuthi anthu yabona umongameli Trump ngendlela ayesebusa ngayo nje oko racism sibili okujengisa ukuthi khona ngumtole inketa bechabe. So all these things are going to curb i-mantra yakhe leka Trump. Kuhle kakhulu lokho ukuthi sokule balance.
Sifundo bani esingatholwa izizalwane zeZimbabwe?
Isifundo esiqakathekileyo kakhulu ikho khonokho ukuthi ama-elections ayizolo abe about ama-issues abantu e-America khona. Uyabona ukuthi yikho okumele ukuthi lathi sikufunde nje khonokho ukuthi i-politics yethu kumele ibe yi-politics liyana evuthiweyo khuluma kakhulu ngama-issues, bread and butter issues ezi-affecta abantu. Hayikhona ukuthi kube labantu abangenisanayo nje kuphela ngokuthi kumele ukuthi bedle bona bebe ngabantu aba-corrupt. Uyabo, kumele ukuthi sizame ukuthi sikhangele ukuthi umumo usi-affecta njani thina eZimbabwe, njengoba kunje kulama-bond notes, you know, ukudla ku shortage ifuel uyabona izinto ezinjalo so kumele ukuthi thina nxa sivota sifaka umuntu esimbona ukuthi izinto zenezo zazithuthukisa uyabona Mr. Kanti
sikhona isinyi sigaba okuthiwa khona obencintisa usethe yena ufuna kubalwe kakutsha kungakutshengisani lokho
lokho nje kuyatshengisa phela ukuthi nje vele ama-elections wona avele emhlabeni jikelele ayisiwo lana ukuthi umuntu engaluza uyakuvuma kalula nje ukuthi umuntu uluzile sobala uyabo so it's not just limited nje eZimbabwe but esikubonayo nje kuphela ukuthi okwakithi eZimbabwe kuvele nje kuhlala kunjalo kunjani kule party efana nayo for the past 38 years so wanti uyabona yumehlukano wakhona lo ukuthi lapha siyakubona ukuthi khona kube kulama Republicans kade sokulama Democrats kuyabe kutshintshatshintshwana ukuthi uyabona ukuthi ama issues they are really at play
umnumzana Muzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 esedolobheni le Virginia Umeli wenyanga South edalele parliamente njalo elilunga lezano PF umnumzana Super Mandiwanzira umiswe phambi komthethwandaba kamantshi namuhla eHarare esetheso amacala amabili enkohlakalo njalo ukhululwe ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula i-$2,000 yesibambiso i-bail uMandiwanzira ubotshwe izolo walala esitokisini Uzaphenduka njalo enkantolo mhla ka 30 kuyona le inyanga. UMandiwanzira wayengumphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemichina yakulezi nsuku kuhulumende kamgabe njalo amacala awetheswayo uvikwa wawadala ngaleso sikhathi. Abanye ekade besemthethwandaba njalo lamhlanje ababe yiziphathamandla kuhulumende kamgabe bagoqela umnumzana Sevia Kasukuwere. Yena obhekane lamacala enkohlakalo kanye lomkhwenyana kamgabe umnumzana Simba Chikore oyetheswa icala lokuthumba. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kalisoze livume ukwethuselwa ngumphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema yena othi amapholisa azaphatha amalunga alelibandla ngengalo elukhuni alubana ethe aqhubekela phambili ngokutshengisela akuqoqayo. Lanxa engabethanga lelibandla ngegama uMathema uthe yakhona amabandla aphikisayo azama ukugenqula uhulumende ngokuqoqa ukutshengisela. Sixoxe lomgcini sihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo.
Asizange sithi sifuna ukugenqula uhulumende. Abantu abagenqula uhulumende yiba bezani ngoba bagenqula umgabi besebenzisa amasosha. Bathe sebebona ukuthi sebemgenqulile ukuthi umhlaba jikelele ungazowathi ukuthiwa kutshayiwe ikhunga amasosha. Bagijima bayadobha uMnangagwa bamfaka ngoba yena yisivileni. Thina sithunywa nguZulu. 2.6 million abantu baseZimbabwe bavotela ubaba uChamisa. Bathebona sebediniwe ludubo lolabalibonayo kuleli lishe. So bakhuthaza ubaba uChamisa ukuthi aqoqe abantwana baseZimbabwe bangene emgwaqweni betshengisela udubo lolu lapha esisidla khona imbuya ngoluthi. Sonke siyazi ukuthi sihlezi khonapha akunamali esithola emabhenki. Waphinda lo hulumende wabo elo minister uMthuli Ncube khonoko ngamapedlanyana esilakho osokusela emafonini usebuya futhi azothatha futhi ama-2 cents lapha mela khona izimali sesibhadala kumbe ngama-accounts kumbe sithumele izihlobo so uZulu uteka kusaphileki njalo lilungelo likaZulu waseZimbabwe ngoba isisekelo sombuso siyasivumela ukuthi sitshengisele emigwaqweni ngokuthula thina silibandla lokuthula sitshengisela uhulumende ukuthi hayi bo lokho elikwenzayo akuseyikho ngoba thina selisihlalisa luxubhu into akasimangakuhle anti angabasayo ezikolo izibhedlela sezisibulala imigwaqo sisibulala amafutha enqola zomlilo ayahlupha njalo kula nto beyintshontsha kodwa kabangeniswa amajele
nxa sikhangela indlela uMathema akhuluma ngayo ukuthukuthela okuzwakalayo elizwini lakhe kalesabi yini ukuthi alubana lithe laphuma langena esitaladeni kungagcina kubulawa abantu njengalokho esikubone usenzakala eHarare
vele ibandla lezanu-PF umsebenzi wabo kulezi nsuku ikubulala abantu njalo ekutshengiseleni vele khonapho bangazama ukukwenza kodwa kambeli ngitshela ukuthi abantu abangu-2.6 million bangaphuma phandle lapho abangena imigwaqo bazaba bulala babe bangaki bengadliwanga ngabantu.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo webandla le-MDC.
Akubizwa ozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge, ngolwesine mhlaka 8 Lwezi, Mutoko mhlaka 15 Lwezi, Harare mhlaka 21 Lwezi, Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lupane mhlaka 28 Lwezi, Sicine ngakontutu ziyathunga, Bobulawayo mhlaka 30 Lwezi, Asidibaneni lami uPractice Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Umsitheli umnumzana Clement Masango uthi ukwehla kwenani lezisebenzi kuhlangothi lwakhe kanye lokusilela kwemali yakwamanye amazwe sokubangele udubo lokutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa elizweni. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli ngemva kokuhlola amahhofisi akobulawayo, umnumzana Masango uchaze ukuba babhekane lendubo ezimbalwa ekutholiseni uZulu incwadi. Ethi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu alamachumi ayisithupha abalinde ukutholiswa incwadi zokuya kwamanye amazwe ezamapassport.
Singathombothazi ukuthi ukuphika ngalokho esikwenzayo zero siyakushitisa phano sina kunyoresa munhu wose anoda kunyoresa kuti akasvagwarini kauti anoda kutora shupa angavave kuofisi veri kana pane zvikunetsa zvinotaurwa team office oona kuti muri vanobatsirwa sei hakuna munhu acharambidzwa kunyoreswa nechikonzero chisiri pamutemo kwete.
Asikudingi ukuthi uvela ngapi kumbe kwenze njani. Okuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu ofuna ukubhalisa kumbe ofuna ukuthatha isithupha ofuna ukubhalisa ukuthi wazalwa nini uyeza ehofisini ukhululekile. Asikuxotshi nxa kukhona okuhluphayo sizabona ukuthi sikuncedise kanjani.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Matthew Sibanda uthi udaba lukaMasango emhlubulweni weMandebeleni seliludala njalo kulabantu abalokhe bengela ncwadi zokuzalwa ngenxa yombhuqazwe weGugurahundi.
Leyi indaba sesakhuluma ngayo kakhulu, sikhuluma lohulumende ukuthi kazama ukuthi anike abantu ama-birth certificate ngendaba yombhuqazwe weGugurahundi. Uhulumende kafuni kuyenza leyo ndaba ukuthi ahambe nika abantu ama-birth lezithupha ngoba uyazi ukuthi uyabe sevumile ukuthi nguye owakhozela abantu hlupho lombhuqazwe ukuthi bangabi lezithupha.
Isakhamuzi semambale eMatamhlophe uLista Ndlovu uthi abantu abaningi esiqintini sabo abalancwadi zokuzalwa lezithupha njalo kuyadula ukuba lalezi ncwadi.
Abantu abaningi lapha vele kabala mabhethi abaningi labanye abalazithupha. Indaba yakhona vele iyinkinga labantwana esilabe ezikolweni abala amabhethi. Asifuna bethathise kugugulwe isibo ngoba into zakhona ziyabiza izimali labantwana masiphuma labo ezibhedlela kuyafuneka ama-birth record tholisani ukuthi we chat better record ya expire after 6 months. So mouse say ilanda futhi kuyinkalaka time mali ukutholisana ukuthi awulayo le mali yakho nokuthi uphinde futhi ilandi bet record kuziye thathisa umntwana isibethile there's two.
Unkosazana Nomsa Sibanda uthi kunzima ukuthola incwadi kulabo abangela bazali uhlanganisa labantwana abafundayo abalancwadi zokuzalwa.
Thina lapha emambale inhlupho esibhekane lazo kakhulu ngezamabhetha. Ngikhuluma nje abantwana abaningi bayafunda. So udubo lwabo babefanele be emasportsini. Inkinga kukubonakala ukubana abala mabhetha. Yizo inhlupho esilazo emambale. Njalo abantwana abaningi ngabantwana abatshonelwa ngabazali. Lami ngikusoneso isimo. Isimo sona leso sathithe sinjalo. Nxa kuthi umzali wakho useshonile ukubana ibeth uyithole kube nzima. Nginjila mina ngakhula ngilayo ibeth kodwa ngokuya kwesikhathi yalahleka. Ukuyithola ngayithola sengiyendile sengiyithathiswa lapho emendweni lapho engendele khona. Kathesi besenze sifiso sokubana njengoba sengithole uhlelo oluhle izaphu ingani engangiphakamisa ngithole isithupha. Njalo ngibekezele lapho engathathiswa khona ibeth. Ngibe lokuhlala.
Iningi labantu emhlubulweni emaNdebeleni abana ncwadi zokuzalwa lezithupha ngoba watshabalala ngesikhathi sombhuqazwe wegugura hundi. Sekuthethe uhulumende iminyaka phose engamachumi amane ukuba atholise abantu incwadi zokuzalwa lezithupha. Ngodubo olukhona manje lokusilela kwezisebenzi zikasikomichi lemali yakwamanye amazwe sekusitsho ukuba udubo lolu luzaqhubekela phambili ngamandla. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngokhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Live talk lamhlanje kuhlelo olukhangela indaba esiphathelane lempilo emazweni olwe diaspora forum sikhangela impumela yokhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente kwelemelika oluqutshwe izolo. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 uze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe omhlaba ibheke ngelihlo lokhozi impumela yokhetho lokudinga amalunga edale leParliamente leSenate kwelemelika lapho ibandla lamademocrats eselinqobe khona kudale leParliamente kwathi elamaRepublicans lanqoba kweleSenate. Isiphathamandla senkonzo ye-Presbyterian kwele Cameroon City izifundi ezingamashumi ayisikhombisa latoba mnemunye ezithunjwe esikolweni esisesabelweni seBamenda kanye lomphathi isikolo wazo ngomvulo zikhululwe lamuhla. Ngabe inhlanganiso ye Grain Millers Association of Zimbabwe vathi khona beza kuyabonana labe banga elikhulu lelizwe le Reserve Bank of Zimbabwe bebonisana ngendlela ezingasetshenziswa ukuthi kwengezwe imali yokuthenga okudingakalayo okulungisa ukudla okumqoka. Kubika uMavis Gama.
Abejimazi baveze lokhu emhlanganweni lentathelo izindaba owenzelwe eMichael's Hotel ngemva komhlangano leziphatha amandla zamankampani alungisa impahla esetshenziswa ukuthengisela ukudla enjengamaphakethe, amasaka loba imigodla. Bathi bakwenza ngenjongo yokuthi kungachaphazwa imali yakwamanye amazwe isiyathenga okulungisisa imigodla ethwala okunye ukudla endaweni yokuba ithwale ukudla ngokwakho. Umgcini sihlalo weGMAS uMnumzana Tafazi waMsarara ulandisa ngosekubangele ukuba bacabange ukuthatha leli nyathelo.
Somebody can give 100,000 and can decide to make packaging for sweets. He has utilized the money correctly. But we want to go a step further.
Umuntu engatholiswa leyo mali bese cala ukulungisa amaphepha ethwala iziwithi uyabe eyisebenzisile ngendlela yebo, kodwa thina sifuna ukubona ukuba singasebenzisa kanjani leyo mali elutshwana esilayo njengelizwe. Sizimisele ukubasekela sibatholise lezo ncwadi ezidingakalayo kulokho, kodwa imali abayitholayo kube nesebenza ukuthenga okudingakalayo ekulungiseni leyo mpahla ebekwa lokho kudla okumqoka empilweni yomuntu. Ingasala leyo mali sebengalungiswa esetshenziswa ukuthwala okunye konke, yikho esikufunayo.
Osaphethe isikhundla sikamsekeli kamgcini sihlalo weGMAS uMnumzana Jared Wesley Ncube ulandisa ngokunye kokubekwe yilolu hlangothi.
Sibe lokubonisana ukuthi thina singamamilazi bona bengama-manufacturers awama-awepanisi asifakenamahanandawonye sibe lokuzwisisana ukuthi lesi sikhathi sifuna abantu abazancedisana ukuthi intengo yepackaging ingakhwela, ngoba intengo yepackaging ingakhwela impuphukhwele isikhosikhweni and ku-affecta wonke umuntu. So ke yiso kade ama-discussions ethu leleyo ukuthi sivumelane ukuthi singasebenzisana kule njani ukwenza ukuthi ama-prices siwagcine ephansi, abantu bangenelise ukuthenga ukudla ngentengo e-reasonable.
Okumangalisayo Ncube uthi lanxa kulokukhalaza kwabalungisa impahla ethengiselwa ukudla, ukuqonga kwentengo yabo kwenza le ntengo yokudlalayo isinde abathengi ngamandla.
Kusizile ukuthi ama-discussions lawa abonise ukuthi eqinisweni nxa njengelizwe singafaka amakhanda ndawonye izinkinga zethekniki singazixazulula. Kulezi ezinjengamagezi zibhatala ngemali yalapha kule leba.
AbeGMAS bathi isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuba kulilungelo lezizalwane zeZimbabwe ukutholiswa ukudla okudingakalayo empilweni yansuku zonke okunjengempuphu, isinkwa, irayisi, itswayi kanye leflawa ngentengo ephansi. Bathi kodwa kakuyi kubekwa imithetho elawula ngezentengo, ama-price controls. Abangakho yikukhuthazana ukuba lapho intengo ikhuphuka makube ngekhuphuka ngesilinganiso esingasoze sisinde kakhulu uzulu, hatshi lokho sekusenzakala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Let's ulandeleleke ngokucweleyo udaba lwaye ngumphathintambo ezokwethulwa kwemibiko lokusetshenziswa kwemitshina yakulezinsuku ongumeli wenyanga South edalela ephalamende umnumzana Super Mandiwanzira. Yena omiswe phambi komthetho wandaba lamhlanje setheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe kuhulumende ngendlela engayisiyo. Ngakwelinye icele owake waba ngumphathintambo wombuso wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere, umkhwenyana owaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe kanye losomabhizimusi umnumzana Wignell Chivayo labo bebesemthethwandaba namuhla. UPraxedus Jeremiah usethulela lolu daba.
UMandiwanzira uzinikele emapholiseni izolo esanda kufika evela emazweni lapho ahle avalelwa walala khona andubana amiswe phambi komthethwandaba namhlanje. Umtshutshisi kulolu daba mnumzana Michael Chakandida utshele umthethwandaba ukuthi uMandiwanzira unike abenkampani kagetsi eyemegawati ukuthi ilungisise okuthile kwinkampani ebiphansi kogatsha lwakhe eyenet 1 kungalandelwanga indlela ezonikwa lo msebenzi ezethenda. UChakandida uphinde walandisa ngecala lesibili elibhekane loMandiwanzira lokunikeza obesebenza ehofisini yakhe uRaymond Tawanda Chinembiri isikhundla kubhodi ePost and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe esethuphula njalo umthetho. Elinye lamagqwetha akaMandiwanzira umnumzana Selby Wacha utshele idale ukuba akajabuliswanga indlela uMandiwanzira aphathwe ngayo ngamapholisa enkambeni eMadabi lapho alaliswe khona okuyindawo athi kayilungelanga ukugcinelwa izibotshwa. Kulandela isicelo esenziwe ngamagqwetha kaMandiwanzira esokuthi aphiwe ithuba lokuthonisiswa evela ngekhaya, abatshutshisi kabazange basiphikise. Umanji uMishrodi Kubamombe ulaye uMandiwanzira ukuthi ahlawule inkulungwane ezimbili zamadola eyesibambiso kumele ayezibika emapholiseni kabili ngeviki, achiye ugwalo lwakhe lokuhambisa ole passport edale njalo engaphazamisi abafakazi. Kolunye udaba olukade lusemthethwandaba owaye ngumphathintambo wombuso wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere owetheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo lapho ikuhulumende emsebenzini wokuthengiswa kwezitanda zokwakhela izindlu okugoqela ukuthengiselwa okwenziwe udadewabo womkakhe owaye ngumongameli unkosikazi Grace Mugabe. Unkosikazi Shuvai Junior Kumbochuma laye umiswe phambi komthethwandaba watshelwa ukuba aphindele edale mhlaka 21 yowayenale inyanga kaLwezi. Loke sisemthethwandaba, umkhwenyana owaye ngumongameli Robert Mugabe uSimba Chikore laye umiswe phambi komthethwandaba esetheswa icala lokuthumba unkosazana Tsitsiza Keyo lapho esebenzela inkampani eZimbabwe Airways laye otshelwe ukuba aphindele edale mhlaka 14 Zibandlela womnyaka ozayo. Kolunye njalo udaba, umnini bhizimusi olodumo uWikine Uchivayo owetheswa icala lokuchaphaza izigidi ezinhlanu zamadola uzagwetshwa ngeviki ezayo.
Yokholo ke isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Ibandla lamademocrats yilo elinqobileyo ukukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngapha eMelika kwathi elamarepublicans lanqoba kukhetho lwamalunga esenate. Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi kalisoze livume ukwethuselwa ngumphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.